Abantu abaningi bagcothoza okwenziwe ngabezomvikela eZimbabwe ngesikhathi kumele betshengisele emgwaqweni ngolwesihlanu bekhuluma ngobukhohlakali lokunye okubahluphayo. Bathi loba bevinjwe ngamasosha lamapolisa ukuthi batshengisele, kumele abantu babambane bezikhulule. Omunye walombono lo ngumnumzana Paul Ndlovu.
Ngibona ngazathi indlela yokuthi uqhutheleke phambili ukubana abantu babambane bengesabi, ma bethi bayatshengisela abantu. Sasiphumeni ngobuningi beni sikhodwe ngendaba zepolitiki ngoba abantu ukuthi balambile bayasokola, abalamithe esibhedlela yonke le nto abatshelwa ngababale rumbuzazo. But ukuhlukumeza abantu whether ungumuntu wesonto, ungumuntu ongelani lepolitiki, ungumuntu nje, kodwa konke lokhu kuyasihlukumeza singabahlali.
Umnumzana Prince Khumalo uthi kumele uhulumende alalele izikhalazo zikaZulu.
Government kumele inanzelele amaphutha ayo, lungisise lapho abantu abakhalaza ngakho ukuthi abantu bakhala ngani. Lapha kade sehluleka khona kayizame ngamandla wonke. Kunje sikhuluma nge-COVID-19, abantu bayathola imikhuhlane emabhasini, ozukwakusasanitizer njengangapha kobulawa weshuwakini solonke. Abantu sebezingenele ebhasini njengoba enjalo. Akusela ama-sanitizer, ama-temperature angikhulumi. Abantu bayathelelana umkhuhlane. Shuwa siyacela ukuthi igavumenti zami enkohlakaleni, shuwa lakho futhi sicela ukuthi izinto zonke zenziwe ngendlela zingenziwa ngephathi, ukuthi umuntu kuphathiwe kwenziwe ngoba ungumuntu weZimbabwe. Kanye lekuphathaleni kuhle lapha, heyi abantu abangahlukuluzwa, abantu awukhulunyiswa ne.
Kulabanye njalo abathi kumele abavotela ibandla elibusayo balisuse embusweni. Unkosikazi Ngangezwe Khumalo uthi yena kangeni ndawo kulokhu.
Abantu abafaka iZANU PF kupower abayikhiphe bona. Yonke leminyaka bebe abantu bona laba abathi hey ZANU PF must fall, ZANU PF must fall. Yibo ababeqakezela iZANU PF, ZANU PF idlala ngathi ibulala abantu, itshontsha, isenzani abantu. Abanye abantu bekhitshwa emisebenzini kufakwa bona. Namhla sebefuna ukuthi thina sithi iZANU ayihambi. Abayikhiphe bona.
Unkosikazi Caroline Moyo laye uthi ibutho yilo elibusayo eZimbabwe, ngakho-ke kuzima ukuthi abantu batshengisele emigwaqweni.
Nxa amabutho esesima evalela abantu sibephethe lokunjani izikhali, sokutsho khona ukuthi konkona hhayi ilizwe vele liphethwe ngamabutho and abantu abalaseyi. Okusuka kumangazi ukuthi konkona kanti sokukhokhelwa bani? Abantu sebeyibo sokumele ukuthi bethuliswe noma bengaze bethi bayakhuluma. Hayi, kunzima lokhana kwakithi.
Kulabanye njalo abanjengomnumzana Cassius James Mana Mpofu abathi okuhluphayo ukuthi abakhokheli bamabandla aphikisayo bayacatsha nxa uZulu kumele atshengisele emgwaqweni.
Ukutshengisela kwezimbabwe bonathi kunzima ukuthi kuphumelele, kubangelwa into yakuqala zinkokheli eziyizona eziyabe zivizele ukuthi kube lokutshengisela, ngoba ma kufika lelo langa lokutshengisela ziyabaluleka ziyicatsha, ziyabantu bebodwa. Abantu bafuna ukukhokhelwa, abafuna ukuthi bahumbe ukuthi bengenani indlela bengathi lapha bakhona. Inkokheli lezi ezikhona zakade zithatha amachansi empilo yabantu, abasizi. Into leyo iyaqala ngo-2003 se-final push. Saphusha thina sisuke emalokishini angihlalela ngale bhayilatani. Saphusha sisuke emalokishini azange sibone noma inkokheli noma nye zabantu-ke kusuku zacatha.
Umnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla lezanu PF uthi abantu kumele bakhulumisane ngokwenzakala kwele Zimbabwe kuze kuthi kulungiswe konke okuhluphayo.
Okusalayo ukuthi kona sizakunanzelela ukubana the only way esizalungisa ngayo izinto ukuthi nasihlele phansi sikhulumisane njengalokho okwenziwa ngamanye amazwe wonke nje. Ukuba ukungena ezitaladini sihlushuma kwesi sikhathi ngibona ngathi akuze kusinike isolution esingabe siyidinga. So siyala singena ezitaladini sisenza khona kubana kodwa kungena lolo oluphumayo. Into ezaphumayo yithi kona let us all not be big brothers kodwa asibeni ngabantu okuthina sifuna ukulungisisa iZimbabwe sindawonye.
Kulabanye abathi kuzathatha isikhathi eside ukuthi kulungiswe ezombangazwe, ezenotho lokunye eZimbabwe ngenxa yokuthi ilizwe selibuswa ngamasosha.